kuyisifundo esitsha kwabugandi kodwa esidala ukuthi abantu bezimbabwe nabantu be-afrika jikelele bakwazi ukuthi esadiklara labo au laba njengokutho kukanyerere kudala ngamaklabhu ama-tyrants abuthana khona ukuthi avikelane lokuthi abalekele intando yabantu ngakho usapho lwezimbabwe kumele lube kwazi ukuthi lulodwa kumele balwe impi yabo yenkululeko ngoba umbuso okhona kathesi ezimbabwe ngaphandle kokuthi ngumbuso wabamnyama abantu abalwela inkululeko ngumbuso wecolonialism ngumbuso wedlame ngumbuso wokuhlukuluza abantu ngakho impi ephambi kwabantu bezimbabwe yimpi yenkululeko
nanto-ke udaba mnumzana moyo wena uthini ngomanyano lo owe-sadak kunye lwe-african union ikakhulu nxa sikhangele okwenzakala ezimbabwe
ye njengoba ekubeka nje udinizulu gandi abavusi nxa behlangene laphansi kuba lidale kumbe iklabhu yabavusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo e-afrika ukuthi hhayi laba ngabantu bethu siyababusa yikho-ke nxa abantu bekhonona kungabe kusezimbabwe kungabe kungapha ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo laba busi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda yikho-ke bona basuka bexhase kumbe besapote lowo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu abakhangeli ukuthi abantu labo wona uvele yena ubaphethe njani njengoba ethile udinizulu kuyisifundo esitsha kwabanye kodwa kade bevele belandela into le thina abanye sazikukhangeli ukuthi ye singawubanga umsindo singazibhala incwadi sasesadakile-au zizafuka zibalwe nje kube kubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto wangkhona loba thina besibona kwinto ephezulu nxa ilizwe lihamba bona imota ziba ziduma ababusa bebusa nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe bangenela masinya ukudlula umuntu obuswayo ehlukuluza bonabo bantu
mnumzana macaphulana nxa sikhangele okuke kwayenzakala phambilini siyabona ukubana i-sadak kunye lomanyano we-african union zike zaphathisa sibili izimbabwe sabona kusiba lohulumende womanyano kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani ziphathe icele likamongameli mnangakho
ungasiza kuhle khonaphana bone ukuthi besibhekela laphana ezimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyane babevikela umgabe kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abamabandla aphikisayo ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubandla nekusetshenze babevikela umbuso komgabe owawusuwile owawusuluwehlulwe umkhonomi njalo wawunqothiwe ekhethweni akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengobade sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-afrika babengazosekela abantu bezimbabwe ngakho-ke abantu bakithi kumele babe lesibindi abantu be-afrika bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlasela bezimbabwe abe-south africa labo basekele kungahlasela be-mozambique abezimbabwe basekele ukubambana kwabantu base-afrika ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke lale imibuso yokuthi kathi ibhizinisi ekhona e-afrika kumele izizalwane ze-afrika zabantu bazana zibambane ziqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-afrika otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-afrika
ya mnumzana moyo nxa sikhangele udaba lwezimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile osadathelo au bengancedisi ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zezimbabwe zibe yizo ezezincedisana
ye khona kunzima kodwa kulula uthilo udinizulu ukuthi ngo-2008 ngabuya betatazela ngoba babona ukuthi umgaba wayezethelela so okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona ezimbabwe owe-ZANU-P F ungekho under threat uzibusela kuhle bavuleka basoze bangenele sike zakubona kube lesihlaki lesi sike saba khona kade sekukubi sibili bangathiwa babe bathiselwa khona phansi kwathi kwakuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela engebhezini zabo
njengofuthi waqala ukuthi sokubethe umoya hayi even ukuthi uyani sikhulumisane lokuyani ngakunanzelela kahle sokuphansi kakhulu okusuke kwaba khona kwaba nzima ukuthi ngakhangela i-general election iyo i-election ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuzanu yahamba kubi kakhulu kuma opposition izanu itshela ukuthi yona ephalamende laphana ivele ile majority enkulu lowa bekhuluma besibafuna ukuthi sikhuluma lalo ujahu uChamisa babesitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lami kuyesabiswa lokhuyana ukuthi ungayenza so sizakwenza so so abantu bezimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi hali wethi hayi kuthi sise siluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethi hayi umbhobho uyalimazi azililindeni olunye ukhetho so i-choice zangikhona zikhonapho